So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 10 kuzibandlela 2021 ngokifstube. Endabeni zethu namhlanje, bayakhala abantu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Ama lockdown restrictions now so athola ukuthi angani alokuncindezela kakhulu abantwini abaswelayo kakhulu.
Uhulumende uthi abantu abaningi abalandeli izikhondiso zohlelo lwe-lockdown.
You must adhere to all the recommended preventative measures.
Umnumzana Job Sikala oyibandla le-MTC Alliance obotshwe izolo lokhu evalelwe enkambeni yamapolisa.
Bathi waqamba amanga ebhala incwadi kuma-inthanethi esithi ipolisa latshaya umntwana lo nina umntwana wasesifa.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abalitshumi lanhlanu babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi bafika phose 1,839 bahlolwe batholakala bele-COVID-19. Lokhu kwethusa abantu abaningi abathi uhulumende kumele asebenzise indlela ezijiyeneyo zokulimukisa uzulu ngokumemetheka komkhuhlane lo ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Umemvu Sigama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose 20,499 asebehlolwe usukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. Phakathi kwenani leli abedlula 12,349 sebaphepha kumkhuhlane lo, abafika phose 500,439 sebabhubha. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi asebetholakala bele-COVID-19 lilandelwa isabelo seManicaland ledolobho lakoBulawayo. Uhulumende ukhala ngokuthi abantu kabazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization. Omunye wabakhala ngokwenziwa nguZulu ngudokotela Agnes Mahomva okhokhela uhlangothi lwezempilakahle olubona ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
You must adhere to all the recommended preventative measures such as
kumele lizilandele zonke lezo ndlela zokuzilondoloza kulomkhuhlane okubalisa ukugqoka imask ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke. Lokho kumele kulandelwe sivile. Le yiyo indlela kuphela engasiza ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane eliyingozi kangaka. Ngiyalicela bakithi, hlalani emakhaya ngalesi sikhathi se-lockdown ngaphandle kokuba kukhona akathekile okumele liyekwenza okubalisa ukuyadinga ukudla, ukuya esibhedlela
lokunye.
Abakhulume lomsakazo we-Studio 7 bathi kunengi okumele uhulumende akwethule ukwenzela ukusabalalisa imibiko yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uyakhala unkosikazi Sukoluhle Ndlovu okunhlanganiso yababalisi eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngokwenziwa nguhulumende.
Ama-lockdown restrictions lawo sowathola ukuthi angani alokuncindezela kakhulu abantwini abaswelayo kakhulu, because abantu abaningi lapha eZimbabwe baphila ngokuthengisa, ngokuphuma phandle bebhotabhote bedinga imali lokudla ngendlela ezinjani ezithiyeneyo. Asilo inani elabantu abaningi abasebenzayo lapha bathola iholo labo ekupheleni kwenyanga. Abantu abaningi bayazisebenza bedinga imali. Manje lokhu kuzayenza ukuthi kube nzima ebantwini ekuphileni nxa sebevalele lapha abathola khona ukudla kwabo kwansuku zonke.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Thembelihle Ncube.
Abantu ngabaphiwanga isithuba eleneleyo lokuthi balungiselele, especially labo abazisebenzayo abatholanga ithuba lokuthi bathenge izinto eziyizo ezifunekayo ezimolwini ezisetshenziswa ngamalanga ngamalanga.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi seHarare uthi abantu bayazulazula endaweni ezitshiyeneyo bedinga ukudla lokunye okwenza ukuthi bengazinanzi iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
abantu ukwenza baba kutshintshanga ngoba indlala ikhona. Bagqoka nje ama mask yona laba khuluma ngawo. Kodwa bagqoka nxa bebona impolisa kumbeni besalisa ukungena kwezindawo. Kodwa ukutshintsha ngokwabo ukuthi betshintshe ukuthi bebone ukuthi umkhuhlane lo uyabulala abakuboni. Bakhangele bona ukuthi hayi siyalamba singalala endlini njani thina silambile. Ingozi abayibone. Babone ngathi ingozi yendlala inkulu kwedlula iCovid.
Udube uyayisola kakhulu indlela uhulumende afundisa ngayo abantu ngomkhuhlane weCovid-19 omemetheka okwethusayo eZimbabwe.
Wafana la umuntu lwana uthi nxa ungaqhatha umuntu uthi akundlisele imoto ndoda yena ebuye lesando engelazi ngithi okunye ngamaspanela engelalutho ephongubuya uhlube kwase ngavula imoto yakho yokuganda kuphela. Yikho abakwenzayo okwabo abasebenzisi singathi yiplanning baphongwenza nje uyabona ukuthi even singawukhangela ukuthi baqala njani ukukhuluma umuntu wonke elimi elibele kungakhanya ukuthi iqale nini kongazwakali ukuthi uza kuyensebenzini uza ngubani kungakhanyi lutho. Kuba nzima sibili ukuthi kona sithi ngabantu abangathi singabathemba ukuthi behlise umkhuhlane.
Uhulumende ngeviki ephelileyo uthe abantu kumele bazivalele ezindlini ngoba usumemetheka kakhulu umkhuhlane weCovid-19 elizweni emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi ayisificamo nomunye 89 million asebehlolwe batholakala belegciwane leCovid-19 kwabhubha abafika phose izigidi ezimbili 1.9 million. Isibhedlela lesi sithi kwelemelika kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 22 million asebetholakale belomkhuhlane lo kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 373,000. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Umnumzana Jobu Sikala umsekelo umgcini silalo webandla leMTC Alliance obotshwe izolo lokho evalelwe enkambeni yamapolisa eHarare. Umnumzana Felix Makalela Mafa umsekelo wesikhulumeli sebandlaleli uthi uSikala ubotshelwe ukuthi wethule umbiko okuthiwa ongamanga enkundleni zokuxhumana othi ipolisa labulala umntwana owayebelethwe ngunina. USikala ubotshwe ephandle komthethwandaba lapho abemele umnumzana Hopewell Chinono intatheli zindaba ethiswa icala elifanayo. Ake sizwe uMava ekhuluma ngodaba lolu.
Jobu Sikala bambophile izolo engulawyer emele uHopewell Chinono.
Okwamanje ungaphi uJobu Sikala?
Zamelela uthethoniswe kusasa. Bathi waqamba amanga ebhala izincwadi kuma internet esithi ipolisa latshaya umntwana lo nina umntwana wasesifa. Yikho bathi bababambela amanga. Kanti amacala anje alahlwa yi-High Court ngo-2014 kwathiwa abantu bavunyelwe ukukhuluma kuhle benganqatshelwa ngoba ngama-freedom of expression. Siyamangala isikhathi esiningi iHerald lama-ZBC abakhonu bahlala beqamba amanga kanti abazake babotshwe. Into le ibuhlungu uJobu Sikala bayamhlukuluza bamhlukuluza ngoba umela urepresenta abantu e-court njalo ungu-vice chairman we-party yethu MDC Alliance. Baxotshana lo Sikala nje ngenxa yokuthi bafuna ukwethusela abantu. Ungafika emzini ungatshaya ubaba abantwana bonke baza kuyisaba. Yikho into abayenzayo. Kodwa lokho akusoze kusinqabele ukukhula. Abantu abaningi sebezwisisile ukuthi ibandla lizonda izanu i-MTC Alliance. Ngalokho ibandla lethu likhula nsuku zonke. Kungenani sizabe lokho sikhankasa silandela imicho efakwa i-constitution yeZimbabwe.
Umnumzana Sibusiso Moyo umphathi intambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe leMelika akumelanga ligilele amanye amazwe imikhuba ulandela ukuhlaselwa kwesakhiwo seCapitol Hill ngabalandeli bakamongameli Donald Trump abebefuna ukuthi kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes ngamalunga edale leSenate lawe-House of Representatives ngolwesithathu ngeviki ephelileyo. Umoya wethule umbiko namhla oveza ukuba ilizwe leZimbabwe limangaliswa ngokwenzakale eMelika
okuthiwa yilo ilombuso obalulekileyo. Umoya uthi kulandela okwenziwe ngabasekeli bakaTrump, kumele elemelika lihlolisise wonke likwenzayo emhlabeni wonke jikelele, njalo lingethuleli amanye amazwe iziqondiso zokubusa. Elemelika labambisana labanye amazwe lafakela inkokheli yebandla lezanu-PF izijeziso zenoto lisithi bephula amalungelo kaZulu njalo kabaqhubi ukhetho ngemfanelo. Abalandeli bebandla lezanu-PF bakusekela okwethulwe ngumoyo besithi elemelika selingcoliswe ngokwenzakale eCapitol Hill. Umnumzana Malaki Nkomo ngomunye wabachothoza okwenzakale endaweni leyo.
Okwenzakala eAmerica kuyinto esingathi thina kwele Africa lo mhlaba wonke jikelele yinto enhle kakhulu esenza ukuthi abantu bananzelele ukuthi iAmerica ekade izenza yona ukuthi ilombono ongcono ngokubungwe ngezombusazwe ilamanga. Singakhayela uDonald Trump udliwe. Namhlanje nguye osesima osechotshozela ukuthi abantu bavukele ukhulumende okhethwe ekusemthethweni. Ayisiyo nto eqondileyo. Singananzelela bakuzamile eZimbabwe ukuthi iZANU-PF ithe siwinile ukhetho kwathiwa abantu bangavumi ukuthi iZANU-PF iwinile. iZANU-PF yawina. Ngaleyo ndlela umuntu uma sethe wawina kwathiwa usewinile, kayekele abuswe, lelo la ibandla eliyabe linqobile, alekele libumbe ukhulumende. Lokho kwenzakala iAmerica. Kwaba seAfrika thina siyakubongela kakhulu ngoba inkokheli zethu ezingade zichothozwa kakhulu uzokuthiwa zikwazi ukuqhuba ukhetho. Namhlanje kuyini uma uDonald Trump yena esisala ukuthi omunye owinileyo athathe ubukhosi? Konke okwenzakaleyo kudutshulwa abantu kubulawa amawindi konke endaweni enjani ehlonipha kanjani leyana kuba lusizi kakhulu kwabe America kade bezenza bona ayisingathi bazingqwele kwezombusazwe. Namhlanje sokukahle ukuthi bakwazi ukuthi ukubusa lokhu kufuna abantu balandele umthetho. iZimbabwe yalandela umthetho, iAfrika yalandela umthetho, singabotshelwa iAmerika okokwenza.
Umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika uthi uTrump usengcolise ilizwe leli.
Umthetho awungeke uze ukuvumele kona lokhu ukuthi azame ukutshaya ikhulu. Udliwe nge-election and udliwe fair and square and sibonile one of ama states that do a contest iGeorgia bethembele ukuthi mhlawumbe i-runoff le izomvindicate ukuthi kuthiwe hhayi at least maybe kwaba lobuqilo obenzakalayo mhlaka November 30 election. Kodwa sibonile edliwa futhi njalo ama-Republicans by almost the same margin futhi ayadliwa ngayo Trump. Sizwile futhi efonele emalangeni adlulileyo efonele u-Attorney General weGeorgia emtshela ukuthi eyindoda awundingela amavoti lapha angafika nje 11,000 something ukuthi ngibhithe uBiden. Konke lokhu akukho emthethweni. UTrump umthetho wakho usephula imithetho eminingi kakhulu. At this point vele ngabe nje ngumuntu osekumele ukuthi afakwe ejele. Inkinga yona leyo ukuthi ulokhe ngu-president, therefore ulokhe lama-powers. And yikho kwenza ukuthi bangakwazi ukuthatha i-action on him. I bet you mhlaka 2020 nje ma efika 21 sizobona ama-lawsuits amaningi ukuthi Trump umele ayijele and mhlawumbe yikho azama ukuvikela kona lokho kodwa seku-too late. Angiboni ukuthi uzokhona ngoba angiboni ukuthi uzostopa kanjani ukuthi Biden abe ngu-president and lapha nje usephomba ukungcolisa ilizwe le-America yi-assault ku-democracy le esiyibona isenzakala la. Sisenze iAmerika ibe yinhlekisa umhlaba wonke jikelele.
Kunabantu abaningi abakulandelayo okwenzakala eMelika. Abanye basidumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp.
Ya, into eyenziwe ngubaba uDonald Trump ikhipha iMelika isithunzi emhlabeni wonke jikelele. Ngoba iMelika ibisaziwa njengelizwe elihlonipha amalungelo abantu. iMelika isizikhuphe isithunzi nakuZANU-PF njengobana usizwa khathesi uMnangagwa esithi iMelika ayisilolizwe elamalungelo okuthi lingapha elinye ilizwe ama-sanction ngoba lalo lilodlakela. So kusitsho ukuthi ubaba uTrump into ayenze eMelika, uTrump uyafanana labantu bezanu kahlukananga lama-Africans ahlukumeza uZulu because amaphathi wonke lawa owezwa usithi ahamba empini uhlanganisela oZANU-PF labo lokuzena weSouth Africa la ngamaphathi avele ehlezi erobhu khetho esonke isikhathi. So into enziwe ngubaba uTrump iyasihlukumeza njalo iyayangisa. So sicela ukuthi ubaba uTrump ehle sihlalweni ngoba wadliwa vele nguBiden futhi thina sakubona maqala kuyisiwa kukhetho ukuthi ubaba uTrump uzadliwa. Njengoba sasibonile ukuthi uMnangagwa uzadliwa nguChamisa lanxa uMnangagwa walela kodwa wadliwa nguChamisa. So uTrump ayehlala phansi ahlukane nelizwe leMelika. Mina ngingumaseko eGadadi. Intaba zintuna.
Hayi ngiyakuzwa umsakazi indaba eyenziwa ngabalandeli bakaTrump leli. Hayi uTrump ngokwakho wrong. Yabona ke lo muntu engamele uzangena mbona usazobafaka edale usazobabophisa. Ngoba kathesi phela sokulabantu abafileyo le mpahla yamoshakala lapha lalaphana so mbona athi kurongo khonokuya. Idemokhrasi kayikho kanjalo kumele admit avume ukuthi hayi ngqotshiwe. Hayi khona lokhu yena afuna ukukwenza. Lokho afuna ukwenza isikho ayisikho totally intshola kancane. Barong abalandeli bakaTrump lawa. Ngoba soyumotha impahla, bemotha lo into eziningi ezijiyeneyo.
Ya, into le yenziwe ngabalandeli bakaTrump itshengisa sobala ukuthi lokho abawukhulumayo kakulabo ufakazi. Ikufuna nje ukuphambanisa ukhetho lwaqhutshwa kuhle ngoba ngade vele ubufakazi. Abathethe lelo thuba ukuletha lo ufakazi kulelo dala ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ukuqilwa kwabo kwabangani. Kodwa ke njengoba benze udlakela ukuthi vele kabala qiniso ngalokho abokukhulumayo. Ngakho kusenziwa umhlazane ezahlala esihlalweni uBiden bavotshwe laba bantu bathonisise ngesenzo sabo leso.
Laba ngabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp. Okwamanje ibandla lamademokrats selizama ukususa uTrump esikhundleni ngokusebenzisa imithetho yeCongress ebizwa ngokuthi yi-impeachment. Kukhangelwe ukuthi ibandla leli lizaphanyeka udaba lolu kusasa edale le-House of Representatives. Amalunga edale le-Senate akukhefu okwamanje kuze kuyefika isikhathi kugcotshwa uMnumzana Joseph Biden ukuba ngumongameli. Ukhanya ngani idale leli kalisoze lihlafune udaba lolu loba nje kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kumele uTrump ajeziswe ngalokhu akwenzileyo. Kulamalunga edale le-Cabinet lawo ahlolisisa imizamo yokususa uTrump esikhundleni. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leGermany lithi selidinge abanye abezomvikela ukubele bagcine isakhiwo sedale lepalamende kulandela ukwenzakale kwele Melika ukulabalandeli bakamongameli Donald Trump abangene ngenkani eCongress befuna ukuphazamisa ezokhetho. Soku isikhathi sezamasiko. Namhla sikhula ngale ke eDaluka eLubane lapho sixoxa khona lo mnumzana Morven Gqirisa Ngwenya isakhamuzi sakuleyo ndawo. Siyakwamukela kuhlelo baba, kunjani khona ngapha?
Siyaphila Mthembo omuhle, kunjani khona ngapha Melika? Hayi ngapha sisaqandiswa lezulu, sibonga izulu uNkulunkulu osinika lona.
Ye, akusitshele ke baba Ngwenya ukuthi kambe nxa sikhangele zamasiko khona ngapho singathi ke ukukhuliswa kwabantwana abangamajaha lokho kusayenziwa yini njengakudala?
Umbuzo wakho muhle, ngiyawuthanda Dube. Ukukhula kwamajaha kusafani lokwayizolo kumbe okwathina esiphakathi. Okathesi hayi akusafanani sibilinyala kungakufanani.
Awakathesa majaha singathi akhuliswa njani ukwenzela ukuthi phela boni ukuthi impilo kumele bayenze njani ngokuya kwesikhathi?
Kakuhle sibili, ekukhuleni kwamajaha kulezi nsuku ngibo ngitshile ukuthi kakusafanani. Awakathesi hayi abantwana bayakhula kuphela ibefunde abaningi ngokuswelakala kwezandla le mini engalinganiyo. Kuvamile sibili ukuthi sibabone bethathwa ngabantu bekhula kwezindawo beselusa izinkomo. Kujwayeleke abanye befunde khona ukukutsiketsa, akuseyikho kwayizolo. Sebethatha amasiko athiyeneyo okungayisikho ukuthi bangamajaha eliwaziyo wona lana esindulo kumbe aphakata njengathi. Sokulo mehluko omkhulu kakhulu.
Kukhona yini abantu abakwenzayo khonapho njengezakhamizi ukuze bekhulise abantwana abangabafana kumbe sebezikhulela nje songumhlambi kazelo sile?
Njengezakhamuzi kakhulu ihlelo ezikhona eziqondana lakho kusiyafisa ukuthi ngabe ziyatholakala. Zingatholakala yebo asali 0221 amajaha amancinyane kodwa kulezo mbuthano enjalo kabahambi abajaha khona. So ngeke sitho ukuthi kule hlelo ezinjengazo lezo eziqonda amajaha izakamuzi kakule.
Hayi ke kangwenya valelisa uZulu.
Ngiyalithanda lonke hlobo zami, ngiyabonga ukuba khona ehlelweni ngomnyaka omutsha. Kini lonke ngilithanda nyangekeli kukhumbula izihlobo zami emalaba khona ngalo maziwa kakhulu ogqokole ongwenya khonapho edaluke ngikhona idaluka yonke nje kuqela labo babosa iRichi oChuma bakhona laphana abathanda umsakazo. Ngiyalibonga bakithi umnyaka omutsha liphephe kulolu xubhane lukhona lu-COVID-19 bakithi. Ngihlale sifake amamaski lingesabi lingahambihambi lihlale emakhaya. Siyabonga inkosi ligcine lilime liphephe nanti izulu lingozi liyana lile sivunguvungu bakithi livikele labantwana bengadlalela emanzini. Ngiyabonga
namhlabe silo mnumzana Gqelisa Ngwenya ohlala khona ngale daluka esabelweni seMathewen North. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki
ezayousiphatheleni
namhla untukameli Gomo wezokholo lwesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo Vuselela Umoya, igama nguntukameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sinti Mkandla. Uziphatheleni mfundisi?
Siyivingelelani ngezihlobo ezithandekileyo. Ekuqaliseni komnyaka ka-2021 sungene sithwele okuningi kanti besilenkangelelo eziningi ezijiyeneyo, kodwa kuseqinisweni ukuthi abaningi bethu singene sisindwa ukade kusisinda uka-2020. Ngakho-ke imweyo kuyadinga ukuvuselelwa ukwenzela ukuthi nxa sesiya phambili sithole ithemba entweni zonke esizifisayo nesizenzayo lesilazo. Sizabala-ke namhlanje encwadini kaJakobe isahluko sesine indima ka-18 sisiya kuma-17, James chapter 4 verses 13 to 17. Sithola kule sihlokwana esithi umuntu akakwazi ukuzambelela ngomso. Verse 13. Minani nina enithi namhla noma ngomso siyakuya kulona noma kulo ayamuzi siqede khona umnyaka sithengiselane sizuze? Anikwazi okwangomso kuyini ukuphila kwenu na? Ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana ibe sinyamalala. Nganisho nithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokho nalokho. Kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Verse 17. Ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Zihlobo ezithandekileyo, njengoba ngitshilo ubana umnyaka uyaqalisa, yiloo nalowo ufisa ukubana athuthuke ekuphileni kwakhe. Lo mntwana ube ugrade 1 inyaka enye, kulo nyaka ukhanta ugrade 2, ugrade 6 uya ugrade 7, form 2 uya kuform 3, form 3 uya kuform 4. Ngobana impilo ikhangelelwe ukuthi ithuthuke kanjalo isiya phambili. Lapha-ke uyatsho uJakobe engabona wayebakhangela abantu ngaleso sikhathi wakwazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa lo lalowo ule zinqumo azenzayo umnyaka ngomnyaka. Lapho ufananisa labantu abathi kusasa sizakwenza lokhu, siza kuya kulela idolobho siqala khona ibhizinisi. Ngobana sesizwile ukubana kuleya ndawo ibhizinisi liyahamba, ukuthi nxa ule bhizinisi ube usuthola okuqalela ibhizinisi okuyikuthi uthole inzuzo. Kodwa umbuzo ubusithi kambe khona engathi kwakusasa kusayo ngawazi ukuthi kulani? Katsho ukuthi abantu bangaze benza izinqumo ngesikhathi esizayo. Uyakhumbuza nje abantu ukuthi yebo lingazenza izinqumo zenu, zenzenini kazi zimbi lezo eziletha ubuhle. Kodwa-ke kade engathi lingakhuluma into yomnyaka eyakusasa lingayazi, njengoba nje impilo yenu ifanana lenkungu ebakhona okwesikhatshana inyamalale. Uthi uJacobe ngabe lithi liceba konke lokwelikwenzayo lithi lina uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu nathi gama elikhulu uthi aluba abantu bayahlala phansi bathi besenza konke lokhu abakwenzayo bafake igama likaNkulunkulu phakathi xa ungafakanga igama likaNkulunkulu konke okucebayo kungaba yize neze njengoba nje uyabe uzenzela wena wedwa azatsho athi ukuzigqaja kwenu lokuziqhenya kwenu lokhu kuya kuba yize neze njalo kubi asikhulekeni baba thixo ingcwele sicela ukubana sifake wena empilweni zethu umnyaka uqalisa kwenzela ukubana lezi nqumo zethu ziphumelele amen
Kulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lokusakhulayo
Lingali tshona njani mthoka pomuhle zimpa pomuhle ngiyalibengelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Hove namhla kuhlelo silo Webster Muchena wenkampani ethumeza abethumeza bona bayingxenye yalabo abalemvumo yokusebenza phansi kohlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown bangama essential workers Webster niya kwamukela kuhlelo enengi labantu livalelwe ezindlini kodwa nina abenkampani yethu beza lilokhe lisebenza kungani livunyelwe ukusebenza phansi kwalolu hlelo
ngiyabonga ngombuzo lo elimbuze wona engingathela khona ukuthi uhulumende nguye owahlala phansi nguye owazikhethelayo ukuthi under level 4 lockdown kukhona amabhizimusi azabe isebenza kukhona amabhizimusi azabe ivaliwe uhulumende wathi yena ilogistics is an essential service iqakathekile njalo thina abethumeza that is our area of speciality yikho vele esikwenzayo thina njengabasha sizimisele ukuthi sisebenze sincede izihlobo zethu esendlini ezingenelisi ukuthi zingene edolobheni zenze njani zithenge ama groceries bayasithinta ecingweni thina senze njani sibaphathele lokho kudla abakufunayo bayasitshela nje abakufunayo sebathengile sibaphathele ezindlini bona sebe sibhadala imali ye delivery kuphela kodwa thina silawethu ama grocery hampers it includes i delivery ukuthi besithinte nje thina sesinjani sesihamba lapha bekhona ezindlini zayo sesibaqhubela ama groceries wabo silama groceries silama veggies lento eziningi le meat siya deliver konke
njengoba enengi labantu sebevalelwe ezindlini lokhu kuyalisiza nanxa sisikhangela indlela elidinga ngayo ama clients amanje
yeye lokhu kuyasisiza sibili ukuthi sithole ama customer lama client amanje ngoba abantu ngabevalelwe ezindlini abavunyelwa ukuya emadolobheni lasezitolo ukuyathenga ukudla ababekufuna lokhu kwenza abantu becine bebuzisisa ngokuthi benze njani so ulwazi lonalo bayabengelayo lokuthi kulethumeza kukhona omunye mhlawumbe esiyake sike sasebenza naye uzathi yena hayi akuhluphi lokhu wena okufunayo thinta abethumeza bayakwenza labayana bayangena edolobheni bekuthengele into yabo zifuna bedilive endlini yakho
hayi Webster siyabonga isikhathi yisesedliwe ngumankoyi gqiba ingxoxo yethu
abayafuna ukuthi bebe lolwazi ngathi bengasithinta kufacebook kuwhatsapp kuinstagram kutwitter sikhona lathi sibili inumber yengu 0773265854 ngiyabonga bakithi ngokungipha leli thuba uma social media pages wethu ufacebook lafana njengethumeza kutwitter njengethumeza Instagram njengethumeza ngibonge kakhulu
hayi zulukandaba lisanda ukuzwa uWebster Muchena owenkampani yethumeza lawe mlaleli ulakho ukusipha umbono wakho nxa ungumuntu ongisakhulayo ngiyakunxusa kuhlelo awusitshela ukuthi liphila njani phansi kwalolushelo uhlelo lwe COVID-19 lockdown level 4. Tumeza i voice note ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Liphela njani phansi kohlelo lwe COVID-19 lockdown level 4? Silugciba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo The Connection ngolesibili olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMikeobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mikeobe. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele bese lazo. Bayakhala abantu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Siluqhube lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalisayo ngo-52.